Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 31 kuzivandlela 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubha abantu abalitshumi nanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizawa lo mkhuhlane bhasisaba ukuthi uzaboshwa amaphoyisa nxa itshengisa ngoba endlela kulambuzi.
Bakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuseleni Hospital Bobulawayo.
Thina sasitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020 kodwa hayi kwakhanya kuthule.
Kodwa abakhangele ukusetshenziswa kwemali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa kahle.
Imali esayithatha sathenga imibhedha evela eSouth Africa, ama-ICU beds.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kwathi abedlula amakhulu amathathu 321 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane 1193 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbido nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 33,273 sebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Ngunani leli abaphepha kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,261. Kuneziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezizibulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa ukuthi uhulumende useqoqe izigidi ezilikhulu zamadola eMelika 100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuthi uMnumzana George Guba Matanga, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemali, uthi eleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kuzokazi le-Afrika ekuthengeni amajekiseni. Okwamanje abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi uhulumende elwisana lomkhuhlane we-COVID-19 phansi kwehlelo lwe-coronavirus lockdown. Abanye abathwele nzima ngabathenga bethengisa impahla emigwaqweni. UMnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yobulawa Vendors and Traders Association, uthi uhulumende kumele ancede bonke abantu abathengisa impahla emgwaqweni.
Abantu sebekhangele ukuthi babaleke, amapholisa ebuya kulokuthi bavikele umkhuhlane. So ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizawa lo mkhuhlane bhasisaba ukuthi uzaboshwa amapholisa nxa itshengisa ngoba endlela kulambuzi. Abantwana bayakhala, sikhuluma nje kunje ngomnakano wethu ukuthi abanye abantu engxenye kathesi ke esithi amasosha omzimba ngabe seyehlile, esithi i-immunity ngoba akula kudla badla nzima. Okuthi xa umkhuhlane ungafika ungahle ubahlasele baye kugoqanywa ngabendisa amadada. Yikho osikhathazwa kakhulu ke ekutheni kathesi ngabe kuthiwa uhulumende uyakhulumisa ngenhlanganiso ezimelele abantu abazisebenzayo ezinjengezethu ezinye.
Lake lakhulumisa na lo uhulumende yini wodaba lolu ukuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo?
Nyakenye ngo-August sefika ngo-December besikhankasa okaDube sisenza inhlelo zokuthi sifundise abantu ngokuzivikela kulo mkhuhlane. Sinika abantu ama-mask, sihambise ama-mask ngafika for the 1,000 kuma-markets angu-22 kwalapha koBulawayo. Sinikile abantu for 300 5-liter sanitizers ama-markets angaqambileyo. Sinikile abantu ama-hand washing water dispensers. Sinikile iBulawayo City Council ipenda yokuthi badebe imkambo abantu abathengisela khona ukuze ba-observe i-physical distancing ngane 1.5 meters siyakhona ngale. Kuyimzamo yokuthi sibe neqiniso ukuthi abantu abazisebenzayo bayalandela izinqumo zenhlanganiso yezempilakahle jikelele ukuthi sehlise umkhuhlane lo ungamemetheki. Siqhathile abantu esithi ngama-market bailiffs ukuthi babhode emkambo yonke yakobulawayo, befundisa abantu ngokuthi baziphathe njani, bagqoke amasokisi ezandla, balandele i-physical distancing. Konke lokhu bekuyimzamo njengezinhlanganiso yokuthi sixhase uhulumende ekulwiseni lo mkhuhlane lo. Sikhuluma nje kunje, asingatholi umuntu oyedwa oyi-cheda okuyihama lapha wathi mina ngigula umkhuhlane we-COVID-19.
UMnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siphinde sakhuluma ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF.
Abanye abantu abakunaki okuyinto lokhu, basihambela nje benjalo, amamasiki abagqoki, i-social distancing ngabayenzi, khonokwana ukukhulunywa wena asigeze izandla, abanye abakwenzi, uthola abantu babadlala amabhore ezitaladini, uthola abantu babutheni lapha lalapha. So kuba nzima ke ukuthi i-cave layer iflatheni. Njengoba engangakutsho maphambilini lapha sikhuluma bona bangathi mina into le ayihambi kayilanyawo. Abahambayo yini thina abantu? Singahlala phansi sonke sithi ake sizivaleleni ezindlini zethu iviki nje elilodwa. Kungabi nomuntu ophumayo, kuphume nje konokuthi nahayi ukuthi ufuze nje uphume. Uzabona ukuthi nahayi ikhevu sizayiflathena, abalutshwane bazabe bangabe sebebanjwa, njalo futhi abafayo bebe bencipha. Then khonoko kuyanika phela i-confidence kuhulumende ukuthi hayi ikela sivuleke. But ukuthi uvule umkhonomi, uvula abantu besifa, umkhonomi akhona uzasala lobani, abantu sebenjanise ephelile mthembu. So yizinto okumele zikhangele zomezana, athi kubo ukuthi isikhangele ukuthi masifuna ukuchothoza nje uhulumende. Ngoba lowu ngumkhuhlane obambe umhlaba wonke, and even labo esithi bale mali even kini khona ngabo lapha elikhona eMelika siyabona babanjwa ngama-thousands and thousands, njalo kufa ama-thousands and thousands. So ukuthi ngisebona akulani lokuthi maybe nezimali zenu ezikwanele kumbe ama-systems enu awe-healthy aphelele akwanile. Noma ephelele kunjalo, abantu bayathabalala, abantu umkhuhlane ulokhu ubabamba. So akusikho okukhazela ukuthi uhulumende lo njani, hey lo kumbe uhulumende ezanto ngiyawuzonda kumbe kutheni lokhu lalokhu. Lokhu yikukhangela i-reality ekhona, and i-reality ekhona lapha ku-ground yikuthi bona uyamimetheka lo mkhuhlane.
UMnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF. Sixoxe laye ekubulawayo. Bayakhonona abanye abantu abaqoqa inkulungwane ezidlula amabili amadola eMelika, 20,700, yokuthenga impahla yokuthi abantu abatholakala bele COVID-19 bahanjiswe ekusileni hospital kobulawayo. Abancedisa ekuqoqeni imali le bathi akuzwakali okunye okukhulunywa ngabaqondisi benhlanganiso ye-IM4 Bulawayo ekhokelwa nguMnumzana Busisa Moyo. Omunye wabakhala ngokwezakalayo uMnumzana Busane Mbuso Ntini ohlala kule Melika.
Asitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020, kodwa hhayi kwakhanya kuthule. Njalo emagruphini ethu abantu bajayele ukubuzisisa nje ngesikhathi lesikhathi, kodwa i-information yakhona isikhathi ingaphumi kuhle. Bese sikutsheliwe khathesi ukuthi ungathiwa bazozama ukuthi uyovule i-wing eyodwa. So imali yethu angeke ngatsho ukuthi iyatshontshwa, hhayi, ngoba savumelana ukuthi iyathenga imbheda, imbheda yathengwa, kodwa imali ayilaphako. Njalo kwakulamajoni amaningi akwaziyo ukuthi eyasebenzayo yiphi. Yikho nje engeke ngatsho ukuthi hhayi kukhona okukhona lapho. Mbonani imali yethu ngokuvumelana kwethu yathenga imbheda, kodwa singazi ukuthi kumbe kwaba lokuhlanganisa izimali zabantu abaningi khonapho.
Kambe ukuthi omunye umuntu engakulanda namhlanje athi ufake imali, kambe ungavuma yini kulokuxokozela okunjengemali le elayikhiphayo?
Hhayi, kusiya phambilini ukuthi mina ngokwami engizimele ngingedwa ukuthi ngingadonetha ikakhulu emagruphini, angiwoni ngakwenza. Esengakwenza nje singakule nto engabe ifunakala ekhaya, ngingazama ukusebenza la ma-organization aku-ground kumbe abantu aba-ground mina ngokwami. Hayi khona ukuthi ngihambe emagruphini, ngoba ungahamba ngegruphu awula direct contact labantu abase-ground.
UMnumzana Busane Mbuso Ntini ngodabuka eZimbabwe ohlala kule Melika. Sixoxe laye ekhonapha kule Melika. Sikuqe njalo lo mnumzana Busisa Moyo.
Imali yaqoqwayo kwakuyimali efika 20,700 US dollars. imali esayithatha sathenga imbeda evela eSouth Africa ama ICU beds afika 12 sabe sithenga imbeda leyo clear sabhadela ama duty ngoba yayisenela ukuthenga imbeda kodwa imali yama duty jithe sayiqoqayo ngapha ekhaya sayiqoqa ukuthi imbeda le ingene lapha eZimbabwe sincediswa ibank iCBZ bank US ninga imali yokuthi silethe ama duties sayiletha le imbeda imbeda ise ebusileni sikhuluma khathesi so yiko lapho esafaka khona imali esayithola
singathi ke imali yonke le yasebenza ukuthenga imbeda kuphela akukho kunye
yeah sasikhangele ama ICU beds not in le imbeda nje esibhedlela ezincane kodwa la ngama ICU beds adjustable pneumonia beds esawathola eSouth Africa ngoba katholakali lapha eZimbabwe
so ke ungabatshelana abantu abathi imali yadliwa ngohulumende mahlayana nje
uhulumende kazange ayifinyelele lokuyibamba leyo mali njengoba ngikhuluma nje ukuthi imali yathenga imbeda imbeda ise ekusileni nxa sikhangele lapha phansi sibona uhulumende njengoba esebona la ukuthi ibhubhane lesingani liyavungama sibili seliphakama abantu bayaphela la esechitha esebenza laphana ukuthi awuqede umsebenzi esawuqalisayo wokuthi indawo leyana kumele incedise abantu be-COVID.
Umnumzana Busisa Moyo umqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-IM for Bulawayo sixoxe laye ekobulawayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Asayengele umsebenzi amagoda amele owayengumongameli umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukuba uzatholiswa kudala le-Senate mhlaka 18 Nhlolanja icala lokutshotshozela umvukela kwele Melika lokunye. Amagoda amathathu athi uTrump befuna ukuthi batshele idele le-Senate ukuthi alwenziwanga ngemfanelo ukhetho olwenziwa nyakenye okunqobe khona umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokunabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala vele COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ibika ukuthi sokunabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebetholakale vele umkhuhlane lo kuzwekazi le-Africa sokubhubhe abafika phose inkulungwane ezilikhulu 88,993. Namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya sikhuluma khona kungeso kusenziwa ngabantu asebedinga umsuzwane lokunye okutshiyeneyo ukuthi bazelaphe umkhuhlane we-COVID-19 siyabona kodwa ukuthi isihlahla lesi abanye abantu basigamula okunye okumangalisayo sokusesatshwa nje ukuthi ngwagcina kubona kusonakala
umsuzwane isithathe esidane esivele sisetshenziswa nxa umuntu abantu bevela umbeka kwakugezwa ngomsuzwane yi-sanitization eyayisenziwa izinkomo umuntu engakabekwa ziyayekwa esayeni zithe zikhitshwa abanye bathathe isikhathi kazi abanye bathi isikhathi kwakhona isagenama esimhlobo silashwe ezindleleni indawo yonke kwenze ukuthi abantu babe-sanitized lezi nkomo lazo zingabi lo mkhuhlane kusho ukuthi yinto esavela sayifica injalo isenziwa yikho isazelesi siqakathekile kodwa ukuthi basivule ayisikho ukuthi singasiceda yebo kambe lapho esikhona bengasiceda kodwa-ke kufanele bananzelele ukuthi isihlahla esivele sisetshenziswa lephunga nxa kungalamsuzwane abantu bebethatha iphunga lapho elikhona bajeze ngephunga konke lokhu izihlahla ezazisenziwa abantu basephungukuyikekela nje besenziwa ama-church isintu nxa sibuyelela uright
Yes, the article documented, woman of his family, Jani. This is a list with the Tina Chabalan. Over when is the best cape, Pacific?
Okay, for a woman, of another cape to Lamova. Not a Kuma in Gachas also. Fellow found a good gas cana, dear Schumer. Okay, for a funeral, adversaries, Potula. What is in a pinch? Kakuma kume zmiyane sisale uweze labanyi la uwasi zuzo
siyambonga na mtake ubaba uTavid Mkhabenyana Ngwenya inyanga elotumo kuna hale ubulawayo unwa tuyo la kusasa sipongi le Ngwenya wako
yeah wakio sipongi lelamu
sipongi kakulu asana nini sanga wapileo nga pigi eza
mtena masiwa we mtena masiwa we mtena masiwa we mtena masiwa
so kuzikati sotelo lwabacha
Lingali chona njani mthakazo muhle zimbapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo siloliyo Bold Munende isikhulumeli senhlanganiso ye Young Journalists Association Leo ngiyakwamukela kuhlelo siyabona phela ukuthi elizweni inani labantu ababanjwa dukwanele COVID-19 lokhu liqhubekela phambili likhwela njengentathu izindaba ukubona njalo lokho okwenzakalayo elizweni
ngabe ngiqhele ukudlula ama numbers lawo eswane kwabo ngoba thina asichesti kangaka ngabe singabantu abachestayo kakhulu bese yethuka sonke sesifuna ukufa izimbabwe zimbili sokuba abantu abayi 10,000 abasebenza endaweni COVID-19 uhulumende into abuze ayini ukuthesta everyone njengalokhu asekwenza sanda kubala imessage ethi eHarare ama-polyclinic asetesta for free ekhweru labo sebesenza njalo nasemjala suzabona ama-numbers la engasenza sekhweru ngoba siyasisitesta mahhala
awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngenduveko enjani liyenza umsebenzi wenu phansi kohlelo le-lockdown
okwakusenzakala ku-lockdown ledlulile eka-March nale esikiyo eka-January eka-March besihlangana nendubo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officer ebengasiboni njengabantu abangama-essential service provider okunye ukuthi ama-journalists kukalutshwane ukuthi kuthiwa kulama-PPE la kukalutshwane ukuthi sikuthole khonokho
sikhangela phela le indaba leyo ukuthi even kuma-events achiyeneyo liyabe likhona njengentathelizindaba for example kuma-political rallies liyabe likhona kugcwele abantu abaningi kuyini likwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ukuthi lani njengentathelizindaba lingabantu kwaleli gciwane
okokuqala uhulumende wasasenda amarali ama-political rallies kodwa lokhu esihamba kuma-press conference umongameli engabizeli i-press conference lelesi sihle siye khona okwenzakalayo siyazama sibi ukuthi sigqoke ama-face mask sinentshela le abayithi i-social distance kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini lapha umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu yabe efuna ikhamera yakhe ibimkhanya akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti okuthola sosenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lesi abantu bayathi hayi okwe-social distancing ikuyala lokhu ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask kefu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali ikhokho ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Minister of Information wasithembisa sibili ukuthi hhayi sesizavuma ukubiza intathelizindaba kuma-press conference kodwa lokhu kwayenzakala ngumbuko amalanga amabitshwane sesibona ingatsha zikahulumente sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information kodwa okwakhathesi manje sesifuna nabo sebe-relaxile uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo lo sozum oskype bonke labo even i-Facebook iyakwenza
hhayi zulukandaba Leo sithanda ukuthatha leli thuba ukubonga uLeopold Munende ngokungena kuhlelo isikhathi isesesidliwe kumangoyi lawe mlaleli siyabonga ngokungena kuhlelo Silukuba lapha uhlelo lwabatsha
sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection 8 to 9 PM zulukandaba khonapha emsakazweni we Studio 7. Olevalindisayo ngenjabulo, igama lami ngumayigobe. Mthokazi omuhle, zimbapho omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungadinwa lakusasa. Zowe isikhathi okwamanje sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje afuna sikhangele udaba lokukholwa ilizwi likaNkulunkulu. Lokhu ngiqhubekela phambili sixoxisana ngamandla akhona elizwini likaNkulunkulu. Singakhangela kulokhu ichapter ka-7 iverse nga-8 owebutho lapho ekhuluma loJesu uthi yena, ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho, ngilamabutho ngaphansi kwami, ngithi kwelinye hamba lihambe, la kwelinye ngithi woza lize, lencekwini yami ngithi yenza lokhu ikwenze. Kwathi uJesu ekuzwa lokhu wamangala ngayo leyo mpendulo, wathi exukwini elalimlandela, ngithi kini, angizange ngifumane ukukholwa okunje lawo Israyeli. Lapha sithola indaba enduna lamabutho aseRoma owayeze kuJesu wathi yena incekwini yakhiyagula, kodwa wasesithi khuluma kuphela ilizwi inceku yami iyokusila. Nguye sesimfumana lapho echasisa ukuthi indaba wayecabanga ngaleyo ndlela. Wayecabanga ngaleyo ndlela ngoba ngumuntu owayesazi amandla okukhuluma ilizwi, ilizwi lakhona lilalelwe njalo lilandelwe. Wayesithi yena uyakhuluma kuphela kulabo abangaphansi kwakhe, ethi woza ngapha, abuye, ethi kumbe hamba ngale, ahambe. Ukuthi kuthi ngakala ukuthi umbe azamemeze kakhulu, azaklabalale ukuze umuntu lo alandele lo mthetho. Kuthi ukuthi umuntu ozwa lelo lizwi eliyabe likhuluma ngulo owesibutho, kaboni induna yesibutho kuphela, kodwa wayebona uhulumende wonke weRoma ababebusa ngaleso sikhathi engemuva kwamazwi akhulume ngumuntu lo owesibutho. Kunjalo-ke njengelizwi likaNkulunkulu, nxa thina sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu silikholwa, ilizwi likaNkulunkulu limumethe amandla kaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu nxa liphuma emlonyeni wethu asomazwi kuphela, kodwa limumethe amandla awezulu yonke. Kuthi ukuthi lona ilizwi likaNkulunkulu njalo nxa silikhuluma liyamele lifeze lokhu uNkulunkulu athi lingakwenza. Kuthi ukuthi nxa sithandazela singathi umbe umuntu ogulayo, sikhuluma ukuthi phila ngegama likaJesu. Nxa thina simthandazela asomazwi ethu kumbe ukumemeza kwethu, kumbe ngiyambona abanye lanxa umuntu ebeka izandla phezu komuntu umuntu azaphosa angane angamqamula le ntamo, ayisikho konke lokho okuncedayo. Kodwa okuncedayo ukuthi nxa sikhuluma amazwi sithandazela umuntu, sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu, kumele thina sibe lokholo ukuthi lawo mazwi amumethe amandla kaNkulunkulu, njalo ukuthi lawo mazwi nxa thina siwakhulula sithandazela omunye umuntu umbe sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwezinto esifisa ukuthi zenzakale, sibe kwazi ukuthi izulu ngokwalo lengilosi zonke zikaNkulunkulu zingawezwa lawo mazithini esiwathandazileyo, ziyalandela ukuba kufezeke lokhu esiyabe thina sikucelile kuNkulunkulu mbe sikuthandazela. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi amazwi esiwakhulumayo asuka elizwini likaNkulunkulu, hayikhona engqondweni zethu, hayikhona endleleni zethu, alamandla amakhulu kakhulu. UPawulu wazo wathi yena, leli vangeli nxa ngilitshumayela angikhulumi inhlakanipho yami, angikhulumi ngobuciki, kodwa ngikhuluma ilizwi likaNkulunkulu elimumethe amandla akhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba, egama likaJesu, ngabe umbe kuyini okudinga ngabantu abakho namhlanje empilweni zabo? Izwi lakho lithi lona nxa thina sithandaza uyasizwa njalo uyasiphendula. Sesithandazela impilo ke ephuphumayo ebantwaneni bakho bonke abalalela izwi lakho, egama likaJesu, amen.
Lolo bekulo lohlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli nkumo.
Siyabonga kakhulu Jacques Dala untungameli nkumo. Namhla silomculi olodumo.
Ibizo lami nginguVusa Mkhaya. Ngingumhlabeleli ozalwa kobulawayo eZimbabwe. Kodwa okwakhathi sinihlala eVienna e-Austria. Ingoma entsha esanda kuyikhipha ithiwa yona Masiye Phambili. Ngasebenza labahlabeleli abashiyeneyo abasakhulayo ababobulawayo. Abahlabeleli laba ulama spoken word artists nalaba akuthiwa ngama rappers and singers. Kulo moyo oxide, kulo Asaf, kulo Cingi, kulo Killemore, kulo Mimi, kulo Qeqe, Mawisa, uVuyo Brown, uLady Chawe, uLamas, uTheri Tembo, uNoviyo Sike, Lotus. Ingoma isihloko sayo sithi Masiye Phambili. Ingoma ekhuluma ngokungalahli ithemba ensukwini zobunzima. Singesabi njalo sivusa amakhanda lanxa kunzima kunjani singalahli ithemba ngoba singaba kobulawayo. Ingoma e-inspire ngabantu bakobulawayo for ukuba nabantu abalobuntu, nabantu abakwazi ukuzumela kuhle, labantu abakwazi abanye abantu. Iyatholakala ku iTunes, iyatholakala ku Amazon, iyatholakala ku Google Play Store. Ngiyathemba lizayikhwabitha ingoma yakhona. Ivideo ikhona ku YouTube under i YouTube channel ka Vusa Mkhaya. Ngiyabonga kakhulu wonke umuntu osisekeleyo kuzokufika isikhathi lesi silungisa ingoma. Kulabantu ade besebenza behind the scenes, abantu besebenza studio ushoot ama video. Wonke umuntu osebenze engomeni leyi ngumuntu ozalelwe wakhulela kobulawayo. Abantu abalitshumi lambili bonke ngabantu bakobulawayo bekuqakathekile kimi ukuthi ngisebenze labantu bakobulawayo and give back and also inspire laba abasakhulayo ukuthi labo bebekwazi ukusebenza labanye bebambisane labanye ukuze umculo wakithi uthuthuke njalo uye phambili. Ngiyabonga.
There is prophetic significance of the name of our cultural capital, Bulawayo. Him who is the king. Sugaman, the star. Buda, to get the name.
Siyabonga Vusa Mkhaya labaculi bonke abakhumbule kobulawayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Kuphupha abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Bayakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuruleni Hospital kobulawayo. Kodwa abaphatha imali iyakhokhwa nguZulu bathi yasetshenziswa ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngolivalisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.